isendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlaka 17 zibandlela 2019 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho welizwe ubhidlizwa izijeziso zenotho ezafakwa ngamazwe angentshonalanga. Umumo edolobheni lakoBulawayo lokhu mubi emizini ehlala abanengi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu osebukusenzakala ensukwini ezine ezedluleyo. Umfundisi Ivan Mawarire, umkhokheli weqembu elilwela ilungelo loluntu elibizwa ngokuthi #thisflag, umiswe phambi komthethwandaba kamanje lamhlanje. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa othekelela kwele Belarus lamhlanje wenze imihlangano embalwa lomongameli Alexander Lukashenko walelo lizwe. Umnangagwa usandavela kwele Russia njalo okhangelelwe ukuya kwele Azerbaijan, lele Kazakhstan kanye la kwele Switzerland ulobelane izivumelwano ezimbala lomongameli Lukashenko ezigoqelwa ukuncediswa kwezokulima ngele Belarus. Uthi imihlangano lenkokheli yamazwe la ilakho kuletha inguquko kwezomnotho eZimbabwe lapho abantu abahlupheka khona ngenxa yokugugudeka komnotho. Baningi abantu abacothoza ihambo zikaMnangagwa abathi kazisoze zincede ilizwe leZimbabwe. Kulabanye njalo abathi ihambo lezi zizaguqula umnotho eZimbabwe ngoba uMnangagwa uphanda imali yokuvuselela umnotho. UMnangagwa utshele umongameli Lukashenko ukuthi umnotho weZimbabwe ubhidlizwa izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZanu PF ngamazwe entshonalanga.
Zimbabwe has gone through severe economic sanctions and isolation for now nearly 2 decades.
Ilizwe leZimbabwe libhekane lezijeziso zenotho ezisinda okumangalisayo okwenza ukuthi ilizwe lingadlelani lamanye amazwe ngemfanelo.
As a result of those severe economic sanctions imposed by the West on us,
imali yethu yakugudeka yaze yalahlwa ngenxa yezijeziso lezi ezafakwa ngamazwe entshonalanga.
They collapsed our currency in 2009.
Alawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa bekhuluma lomongameli Alexander Lukashenko wakwele Belarus edolobheni leMinsk. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kutshera utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uMnangagwa uchitha isikhathi kwele Belarus lamanye amazwe la angathuthuki ngemfanelo.
Kubona njengani ezingathi term elithiwa megadeal lisetshenziswe kanenge kusukela esikhathini zika Robert Mugabe esenze i-term leli elithiwa megadeal, kodwa angazi ukuthi lithoni ngoba ebantwaneni weZimbabwe azange sibone ukuthi ama-deals angikhona azala ngikubona. Siyababona sibili besayina ama-deals kodwa asikaboni ukuthi ama-deals angikhona alengu ukuquwa bani awaletha lapha eZimbabwe ngoba abantwana eZimbabwe balokho behawula, akunabusebenzi, amakhampani ayavalwa, i-foreign currency iyahlupha. Sekusitho ukuthi ama-megadeals kaatsho lutho kawasebenzi.
Kodwa-ke ngokutsho kwabantu bezanu njalo lo mongameli uthi lokhu-ke yikho kuyakwenza ukuthi ilizwe leZimbabwe lithuthuke ngoba eBelarus balemtshina yokwemba ama-diamond, lemtshina yokulima akusuze kuncede khonokho engakuthola.
Udume ukuthi umungameli uke waboda ngomnyaka aphelile ophelile sithi yena kube lama deals afika $20 billion. Kodwa asikayiboni $20 billion kwi-economy yaseZimbabwe. Uyawabona ama-protest, abantu baya-protest ukuthi i-fuel ikhwelile. Aloba $20 billion ibikhona kwi-economy yeZimbabwe, bekungabi lama-protest anjengalayo, lama-strike anjengalawo akhona kathesi. So inkulumo nje le ndlela yezokuthi umungameli abhode efakathela abagadi bakhe phetheya kolwandle, kodwa lapha eZimbabwe kungela lutho esingalubona lufinyelela ukuthi lifike kithi ebantwini.
Yes, yabona njalo uya e-Azerbaijan le-Kazakhstan, uzatholani kanye le-Switzerland emhlanganweni we-Davos we-World Economic Forum?
Amazwe anjenge-Belarus, Azerbaijan, Kazakhstan ngabayanga base-Europe. Angazi ukuthi bengasinikani lapha eZimbabwe, ngoba ungakhangelisisa uzawubona ukuthi amazwe lawo kala lutho. Bantu bangikhona bayahawula, bayabalekela eNgilandi, bayabalekela eGermany, bayabalekela eFrance, abahlala khona, abantu abahlala khona emazweni lawo awo Azerbaijan nabo Kazakhstan nabo Belarus. So angazi ukuthi uyabe edingani khona ngale engaye lapho angazuza khona izimali ebantwini la abalemali kumbe emazweni esiwaziyo ukuthi imali iyatholakala.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi kwezenotho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umumo elizweni ulokhu umubi emizini ehlala abaningi kulandela ukutshengisela lobudlwangudlwangu obusenzekala ensukwini ezine ezedluleyo. Izakhamizi eziningi zikhala ngokuswela indawo zokuthenga ukudla kanye lokunye okumbalwa ngemva kokuba izitolo eziningi zithathelwe impahla zazo. Kodwa enzikini yedolobho lakoBulawayo umumo uthe kusiyatshona ilanga ubusubuyela kancane endaweni yawo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukuvalwa kwedolobho lakoBulawayo kuthiye amavinkili amanengi ebhidliziwe, kuthi uZulu emalokitshini usekhala ngokuswela lapho angathenga khona ukudla. Kwezinye indawo ezinjengemzini oyinketha 6 bekule mota yesinkwa ebibhoda ithengisela abantu kodwa ikhatshwe ngamasotsha. Unkosikazi Silenkosi Chuma, isakhamuzi senketha, ulandisa akubone kusenzakala namhlanje.
Lapha enketha akula shop esele isebe. Njalo namhlanje ekuseni kule mota ebibhoda ithengisa izinkwa nge-$2 iloaf eyodwa. Imota le ibiphelekezelwa ngamasotsha.
Unkosikazi Nothabo Nyathi, laye ohlala elokitshini leNkulumane, uthi batshone behleli endlini sebeswele ukuthi baqalisele ngaphi njalo abazi ukuthi bathenge ngaphi. Uthi njalo imichova ibilokhe ingahambi, abantwana besikolo abayanga ezikolo.
Thina lapha namhla eNkulumane lokhe sithule sizihlalele endlini ngoba sikwazi ukuthi kwenzakalani. Imchova lokhe ingahambi, so vele kunzima ukuthi uphume usithi khona uqonda ngathi ngokuthi khona sisenzeni khathi sasekwazi lokuthiza ngobani ukuthi siqalisela ngathi asikwazi. Emashops vele lokhe kuvaliwe njengoba abantu kade bezithathela ngokuthanda kwabo awunalutho. Konke amaglasi vele afile, so asikwazi ukuthi vele siqalisela ngaphi nokuthi sibone kumbe amapolisa siye sizwe anything, asikwazi ukuthi sizwa ngobani nokuthi kuyaze kube right nina sikwazi. Abantwana bayanga vele esikolo sihlalabo lapha ezindlini.
Umnumzana Nkosiphile Bhebhe ophila ngokuthengisa ezitaladeni zakoBulawayo uthi izitolo eziningi bezivuliwe ngaphandle kwakoTM kodwa bekule ndwendwe ezesabekayo.
Amashopu amaningi amalokithini avele avaliwe ngoba abantu bebereyida khonapho, so labaningi azingabona bayesaba ukuthi vele bethengisela abantu. So yathi sikwenze ukuthi abantu bebengena e-town bezama ukuthi bedinga lobi transport ibisuphu ukutholakala angokuthi nxa kunemoto yakwade uhamba. So ama-shop abevuliwe ngokuthi ngo-TM o-Pick n Pay. Kodwa ukuthi uzofike khona ukuthi u-TM Pick n Pay angithi lona ose-Bradfield. Bekule line ende kakhulu efika phandle vele ukuthi uzofike phambili bekusiba nzima. So yiwo ama-shop abevuliwe ndawo singakwentiyo u-TM. Yabe nganavulelwa abantu kodwa ke ilapha abantu abahlala khona vele emalokitshini njengoba kuratiwe akula lutho vele ukuthi abantu bengaze bebethi kuvuliwe babethengani khona apha emashopu akhona wavela kula lutho kwaratwa abantu bathathe yonke impahla yade ziphakathi.
Esinye isakhamuzi senkulumane unkosikazi sisasenkosi Dube uthi lamhla idolobho lakobulawayo belithule cwaka njalo le michova ibingahambi.
Namhlumumo kuthule sibila kula ziphithiphithi lezade sizibone emalangeni. Abantu abaya emsebenzini kuphela le mchova ihambe emgwaqweni. Lokukhona okunye okukhathaza abantu ukuthi amashops wonke aluthiwa kula lutho emashop ukuthi bayakwanisa ukuthi bathenge ngapha ukudla. Kodwa komunye ukuthula kuthule sibili kuthulisekile kula ziphithiphithi.
Laloba insuku zokutshengisela ngokungayi emsebenzini okuvale amadolobho wonke elizwe bezintathu, isimo belokhu singakabuyeli kulokho ebesiyikho khona, ikakhulu emalokitshini lapho amavinkile ambalwa ahlaselwe ngabantu abagqekeze bazithathela impahla lokudla okungaphandle komthetho. Khathesi akusanyakazeli kakhulu kodwa umumo ulokhe usesabeka ngoba abebutho belokhu bephakathi kwabantu. Abantwana besikolo, amabhanga kanye lendawo ezimbalwa bezingavulwanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Mhla ka 14 zibandlela abasakhulayo abalwela amalungelo oluntu abagoqela umnumzana Josephat Mzaca Ngulube bebetshengisela emigwaqweni kobulawayo lapho okuqhamuke khona ubudlwangudlwangu njalo izitolo zathathelwa impahla ngemva kokugqekezwa. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube yena othi ubona ngani ukutshengisela kwenzakalayo kusize uZulu kakhulu eZimbabwe njalo kumele kuqhubekele phambili.
Ukutshengisela lokhu kusizile kodwa okokuqala zakalansole nje ukuthi abantu basuke babangasaziphathi bese belutha amanye ama-shops abafowabo abalaba abakhasa abazama impilo njengabo. Kodwa lokho okwenzakeleyo kusizile kulaba abasikhokhelelayo ngoba kubafake engathi kubasunduzile kakhulu ngoba kuthani ngolwesibili bakhanyese bala okwesingathi ngesilungu ama-press statement achitsheni amaningi kakhulu lokhu bekhuluma kutshengisa ukuthi bese bethukile ngokwenzakalayo.
Sibone njalo uhulumende esecitshi ubulembu bokuxhumana i-internet. Wonke umuntu ophila emazweni wayesesaba ngenxa yokuthi babengalali ulwazi lokuthi kanti kuyini okwenzakala ekhaya. Wena njengomuntu obetshengisela njalo okhona kobulawayo, awusitshele ukuthi ubone izinto ezinjani lapho i-internet ibicitshiwe.
Ekucitsheni kwabobulembu esingathi bavala into esingathi ngesilungu i-WhatsApp, bevala into njenge-Facebook, bekuyisikhathi lapha ade sebesehlisa khona amasosha, bebisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangafithiya kwamazwe. Ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijime ethi udinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho. So ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile besenza olunye oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu usezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi. Kodwa leyo demokhrasi kayikho nxa kuya kuthi into encane njengelungelo lwento njenge-information ukuthi abekwazi okukwenzakalayo ngelizwe lakhe. Kutshengisela ukuthi bona vele laba bantu kabatshintshanga for ubukhokheli bukamgabe.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile, ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngoba uningi bethu?
Ukuthi izano yona ngwayo sikumelele khona lokho. Izano kayikazwelo, abantu bezano kabalaleli njalo abantu bezano kabala nembeza ungakhali into abazenzayo. Yethu sikumelele kwikho sikufunayo. Yikho ngitshilo lezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu. Thaso nje sifuna abakhokheli abeka eceleni ubukhulu babo nobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhatshana umnangagwa ngakhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga khonoko kwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu imbiza vele ibibhoyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imoto zakhona zabaningi asilazo so into ekhona lapha yokuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle
ulawo amazwi na okushiyela uZulu
engingakutsho ukuthi umuntu wonke futhi abekwazi into lesesiqalile njalo sayitini iyaphambili engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekele nini uDlame zasithandane nini asilwi lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibo ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu sizama ukuthi sikhumbuze amadodana aso afaka unembeza sesiqalile into yethu asibiyele emuva asekele uDlame ubusela singajojile abanye abantu siyaphambili lento leyi sisuka lapha ngeviki ezayo ngomvulo siyaqhubeka abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka sesikuqale sesikuqale sibiyele emuva nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzelwa abantu
Hello-ke ngumnumzana Josephat Mzacangulube ongomunye wabatsha obebetshengisela kobulawayo okubanzi ngalolu daba liza kuzwa kuhlelo lwethu lwabasakhulayo ngesonto lapho uMike Hobe azaqhubekela phambili ngalingxoxo longulube Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama lapho sixoxa ngokwenzakala elizweni thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo Le balaleli studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane lokho ebhekane lobunzima unkosikazi Theresa May inhloko kahulumende yakweleBritane bokungatholi ivoti eneleyo yokusekela izibopho zakhe zokuphuma kumanyano we-European Union phansi kohlelo lwe-Brexit. Abantu abaningi lokho beqhubekela phambili betshengisela ngokungayi emsebenzini edolobheni leGwanda njalo uZulu seveze imbono ehlukeneyo ngalokho okumele kwenziwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Loba nje ezinye izitolo bezivuliwe lamhlanje, amabhanga, amagalaji, amafutha ezimota kanye lezikolo kuqhubekele phambili kuvaliwe. Kude esibhedlela balutshwana bongi abakade beselapha isigulane. Ukuvalwa kwamavinkili lezitolo sekudala ukusilela kokudla okusetshenziswa ngabantu suku zonke okunjengempuphu, isinkwa lokunye othewujeyiningi libhekane lendlala. Iningi eliqoqe le Studio 7 liveze imibono ethiyeneyo ngalokho sekumele kwenziwe ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Umnumzana Thulani Mzingwani uthi intengo yamafutha ezimota yona iqonge ngokuphindwe kabili uzamele yehliswe kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa athiye isihlalo.
So nxa into sezikhwelile okunjengokuthi ama-basic commodities engasathengeki umuntu ehola imali encane njengabahlali beZimbabwe singamaZimbabweni by birth sikhangelele ukuthi nxa upresident ehluleka ukuthi adelive lokho fanele asenzele khona sicabanga ukuthi kayehle esihlalweni kumbe kwehle izinto nxa kungenjalo sathatha amanathela esawabiza sithi final push ukuthi sitshintshe umbuso wabancindezela esihlala phezu kwawo.
Iningi kulesi sabelo liphila ngokwemba egolide njalo kuvalwa kwamagalaji amafutha ezimota lokhu sekuphazamisa ukwenjwa kwalo okulakho uphazamisa umnotho elizwe kuthi umqoqo wenhlelo zebandla lezapho ezansi emandebeleni umnumzana Austin Sibanda.
Ungeza kukhweze ifiyweli evelisehlula kathesi ukuthi itolakale evelisehlula kathesi ukuthi abantu bayithenge ngoba kungelandasayide angithi bephila nzima kunene lakithi emandebeleni siphila ngokutshekesha and okutshekesha kwakhona sokuzima phosithenge ngani ifiyweli yakhona le sithenge ngani ukudla khona sokukhwele kangaka hayibo izantu kayiphume yehlulekile 40 years yehlulekile kayiphume
umnumzana Ndaniso Mpande uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende lo akhangelisise intengo yempahla ezitolo
indaba yentengo yiyo esikhala ngayo kakhulu ukuthi ngabe uhulumende uyalungisisa indaba zakhe intengo ziyehle ithemba besilalo ukuthi uhulumende uzathatha inyathelo kodwa-ke osokusiphambanise kakhulu khona ukuthi umongameli usesuke yena ngokwakhe wamemezela ukukhwela kwe-fuel sokuhle kwavele kwasilahlisa ithemba lethu besivele silalo
osakhulayo ukukhanya kwenkosi Mkandla uthi ufisa ukutshengisela lokhu uqhubekele phambili kuze kube lenguquko elizweni
ufisa ukuqhubekele phambili ukuthi izinto lezi zize zilunge ayikhona okwe-3 days lokhu akube yinyanga yonke baze babekwazi omnanagwa ukuthi asifafuni thina asisakufuni lokhu okwenzakalayo akuye phambili ilizwe litshintshe kube kahle
abanye bathi kuyadingeka ukuthi umnankagwa ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC umnumzana Nelson Chamisa kubunje uhulumende omanyano ukuze induba ezibhekanele lizwe ziphele esibhedlela esikhulu seGwanda imoda ethwala isigulane i-ambulensi yedlulekile ukuhambisa abagula kakhulu kobulawayo ngoba ingelamafutha ezimota amapholisa aqhubekela phambili elinda amagalaji njalo agcwele idolobho lonke lobanje kuthulisile kulomhlubulo ukhona obothiwe umnumzana Nkaniso Ncube esethezwa umlando wokutshengisela ngemva kokuba etholakalela umathisa amathayimota ngomlilo ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi e-ZCTU ithi iqoqe ukutshengisela okuselizweni isola ukuthi uhulumende isithi yona izwile uhulumende uzwile izikhalazo zayo njalo isikhangelele ukuthi ikhulumisane laye phansi kohlelo lwe-Tripartite Negotiating Forum. Asizweni okuningi ngalolu daba kungxoxo usithandekile Mhlanga ayenze lo mnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region.
Asila communication from here to office ngoba thina we're just a region. So siyasifisa ukuthi sizwe ukuthi nationally kumi njani. So leyo information up to now asilayo, kodwa-ke sasikunikiwe ukuthi ama-demands ethu kwakufanele behlane lawo. So kwakathi esihloko sa-West i-hobbing ukuthi engxenye bengavula ukukhulumisana kwekulenjini lokhu kuze sithole i-update. Kathi esi-update asilayo ukuthi kwenzakalani. So yi-challenge esilayo kakhulu.
Libona ingani uhulumende uzwile yini izikhalazo zenu ngalokho okwenzakeleyo?
Ukuze uzwile, kodwa sibe sikhangela ukuthi thina nxa uhulumende ezwile siyakwazi ulala nama-social partners ukuthi abantu babuye bakhulumisane ukuthiwa i-Tripartite Negotiating Forum ingenise uhulumende, ingenise abaqhathi emkhozi, ingenise isisebenzi i-labour. Besikhangela ukuthi uhulumende ngawubiza inkundla nalana ngesikhathi esesinje kwakhulunyiswa nabonani kuyangayo. So nxa leyo nkundla ingakabizwa uzananzela ukuthi thina up to now sizitshela ukuthi uhulumende ngabe ezwile kodwa ngakayenzi lutho ngakho. So ngokunjalo kufana lokuthi singathi thina kazwanga kwesingakutho, kodwa imeseji sibile ukuhamba ihambile lohlobo lokuthi silo hulumente ongathi kwesinye isikhathi ubanjele nkani engancediyo kodwa buya bhode ngalefted hhayi inifisa abantu bakhulumisane kodwa naso phela i-platform esifake ukuthi abantu hhayi balokukhona yenze ezenzakalayo but futhi kabiza abantu baxoxisane. Yi-challenge esibalayo ngoba sikatholi phela ne-update etsha ukuthi hhayi kuhlangane kwaxoxiswane.
Ungani uhulumende ugcona ibandla le-MDC?
Well, okuyiqiniso bakwazi ukuthi iviki liyani ephelele ngale sasimbhalele samnika i-7 days ultimatum owawusitsho ukuthi hhayi sikhathi into lezilungisiswe umkhono muvuselelwe indaba le yokuhlupha kwemali ilungiswe i-bond not ihambe. Kodwa sithe sabhaleleyo ultimatum singakatholi impendulo yokuthi kwenziwani kulapho kwabuyayo khona le ndaba yokuthi sokukhweza amafutha abantu behlilwa lokuya emsebenzini nxa sokukhweza amafutha imithova yakhwela abantu basezebhatha ama-3 dollars kwahle kwenza ukuthi kube le reaction esalihlekenza amasinya ngoba i-ultimatum zasiyinikile. So esingakutsho ukuthi uhulumende iqinisi wayebhalele wanika ukuthi njengezisebenzi silohlupho olunje but yena akaphendulanga usesiphendela ukukhweza amafutha ikhweza ngokuthi impilo yethu ibe nzima ngamandla.
Lo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo we-ZCTU esigabeni se-Western Region, obexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalani indaba ezimqotho ekuseni.
Yelapho lokho sikudaba lokutshengisela sihlaziye udaba lokutshengisela lamhlanje oqalise ngomvulo silo mnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le MDC endawonye lengcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Dlovu onguye osungula lingqoqo.
Abanye bathi njengoba sikhuluma kanje wona la amashopu abetshontshelwa asevalile njengamanje. So ezinye izinto ezifana nabosinkwa noma bezidura zinzima ukuthenga azisekho kwamanje, sokubuye kwakuzero and sokungabantu manje asebezilimaza bona ngokwabo ngayena le i-BF esiyenzile. So ngamavithana ngithi mina ngiyakuzwisisa ukuthi impilo inzima ekhaya, abantu bafike ebunzimeni obukhulu kakhulu, basebenza izinto ezimbi, but at the same time ekucabangeni mase singena engqondweni impela akusho nto enhle yena leyo, and ayisoze igcine isi-achieve yena le nto ebifuna uku-achieve. I-ZANU PF isithaba-ke lapho noma isicisha i-intanethi kumbe isifaka amasosha phakathi kwabantu, izathi yona ifuna ukuvala khonokho obesekusenziwa ngabantu. So ngezinye indlela sesiyinika indlela yokuthi ingene ebantwini, ilimaze abantu, kusasa ukuthi abantu bebesenza lokhu nalokhu nalokhu.
Mnumzana Edwin Dlovu, uthini wena ngayo imbono yakhe? Ukhona yini ophikisana lako, ikakhulu lapho nxa esithi yena bonabo abatshengiselayo hayi bayaphambanisa?
Iye, kukhona engivumelana laye kakhulu, bese kusiba khona lapho esizehlukana khona, kodwa-ke kancane. Ukwenza kwabantwana bemuli ethile esikhathini esiningi kuyabe kutshengisa lapho abasuka khona ukuthi basuka emulini enjani, bawondliwe njani. Esikubona kusenzakala sokusiba lo dlame, sokusiba lokugqekezwa kwezitolo, kutshengisela ukuthi abantwana beZimbabwe basuka emulini enjani, elo mzali ongumnankagwa onjani lothiwenga. Okokuqala, abantwana beZimbabwe bayahlupheka, akula msebenzi okokuqala. Okwesibili, abasebenzayo kabaholi, bethi bengaholi imali zangkhona zizincane ebhondileyo. Umongameli aphume ku-TV kumabonakude athi yena usekhweze amafutha. Ngangikwazi ukuthi wayeswele umntaka mdelegate uminista wayengekho mbe kwaseku-10 mbe wayesethalwe kakhulu, athi amafutha asekhwelile kusho ukuthi umjova susiba yi-$4 mbe $5, kambe umuntu ohola $300 uzagada umjova athini?
Mnumzana Bekilizwe Ndlovu, nanto-ke udaba, uthini wena ngalokhu?
Ekugcineni ukuthi sikhondole sithi thina ku-right ukuthi siyazwisisa ukuthi bavele emzini omubi olabazali ababi, yebo kunjalo, kodwa umuntu ofuna ukwakha akaniki akaniki ingqobe kuyise, alahle ingqobe kuyise athi yena nguyobe mubi sokutho sokusitsho ukuthi mina-ke sengizoba mubi lami. I think ngijilo maye khumbulo Edwin ukuthi ngiyazwisisa kakhulu ukuthi kwenzakala izinto ezinje, kodwa umntwana manje esethe wacabanga esefuna ukuqamula isithuko esiphakathi kwemuli, esefuna ukuthi asiqamule singabuyi futhi siye kuye siye la kubantu abakhe, uyacabanga ahlale phansi. Uyabona, njengoba sesiye kuleli banga ukuthi kukhithwa amasosha, abantu bagijima balana namasosha, abantu kuze bacabanga ukuze bazivikele, bangalwibona bodwa bethathelana izinto ama-businessmen nezinto ezinjengazenezo, badinge ukwenza izinto ezizohlukumeza lolwanabo. Olwa labo nguhulumende, olwa labo umnankagwa lothiwenga. So uthiwenga lomnankagwa ma ufuna ukuthi ubathise, ubathisa nga? Ma ufuna ukuthi ubazwise ubuhlungu, ubazwise ubuhlungu nga?
Lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethe ecubungula izombusazwe, obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Dlovu isiphathamandla sebandla le-MDC. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa-ke ukuthi lingalalela njalo indaba zethu ngo-6:30 ekuseni. Okwamanje-ke sengilitshiya ku-Studio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-6:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.